Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Levuka njani mthoka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 11 ngonhlangula 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
i-voters roll iqakatheke kakhulu ngoba phela lo lalo oncintisayo kulolu khetho kunye labantu beZimbabwe nje jikelele bamele bazi ukuthi kunabantu abangaki bababone labo bantu bakwazi ukuthatha ngemitshina lalo nani labantu.
Sokusele amalanga amathathu kuphela ukuthi umthethwandaba we-nomination court wamukele amagama abazancintisa kukhetho. Kodwa isimanga ikuthi iZimbabwe Electoral Commission ilokhu ingakethuli ugwalo lwe-voters roll.
Umnangwaka ngeza ke ngimsole ngoba uhamba enyathelweni likayise uMgabe, ngoba uMgabe wayevele enguye owayelo mkhuhlane wokuthatha izinduna zifake ekhwapheni.
Amabandla aphikisayo acothoza umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhuthaza izinduna ukuthi zivotele ibandla leZANU-PF. Le yinto engavunyelwayo phansi komthetho. Kulelunga lomanyano we-Rainbow Coalition elithi licatshelwe ngumntwana oleminyaka emithathu wazotholakala ebulewe izolo. Kulokucabangela ukuthi lokhu kwenziwe ngendaba zombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokusele amalanga amathathu kuphela ukuthi umthethwandaba we-nomination court wamukele amagama abantu abazancintisa kukhetho. Kepha isimanga ikuthi iZimbabwe Electoral Commission ilokhu ingakethuli ugwalo lwabantu abazavota ole-voters roll. Embikweni wethu le izolo iZEC ithe umthethwandaba wokwamukela amagama alabo abazancintisa kukhetho lukamongameli uzahlala eHarare High Court ngolwesine. Isabelo sinye ngasinye silomthethwandaba owodwa ozabhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga etalele ePhalamende. Kobulawayo umthethwandaba lo uzabhalisa abantu uhleli kucourt 5 eMagistrates Court. Owemathebeleleni North uzahlala eWest Commonage kobulawayo, kuthi owemathebeleleni South wona uzabhalisa abantu useGwanda Magistrates Court. Kodwa ukungethulwa kwe-voters roll yinto ekhathaza abantu abanengi. Umthetho uthi iZEC kumele yethulele amabandla kanye lozulu i-voters roll umongameli engakamemezeli ilanga lokhetho. Abancintisayo kukhetho kumele babe logwalo lolu ukuze nxa sebedinga abazabafakazela ku-nomination court badinge abantu ababhalisele ukuvota. UZulu laye kumele abe leqiniso lokuthi ubhalisile ukuze afakazele oncintisayo. Kodwa kuze kube namhla sokusele isuku ezintathu kuphela ikomishini yezokhetho ayikethuli lolu luhlu. Le into esolwa ngabamabandla aphikisayo labantu makhaza abathi mhlawumbe bukhona ubukopokopo obusezanywa nguhulumende leZEC ukuqilibezela kukhetho. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube uthi izehlakalo ezinje ziza kwenza kube nzima ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Kuyinto embi kakhulu, into engafanelanga ukuthi kuze kufike lesi sikhathi kungakaphumi i-voters roll. I-voters roll iqakatheke kakhulu ngoba phela lo lalo oncintisayo kulolu khetho kunye labantu beZimbabwe nje jikelele bamele bazi ukuthi kunabantu abangaki bababone labo bantu bakwazi ukuthatha ngemitshina lalo nani labantu ukuze basuthiseke phela ukuthi ukhetho ngoligondile kumele kuqale kuvunyelwane ngabantu laba abafanele bavote.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo lapha? Kapa Ncube kungani ingayetholi ivoters roll izek
okokuqala nje kayilamandla apheleleyo okwethula nxa ngisithi amandla ngisho ukuthi ngesikhiwa lokho kuthiwa phecelezi i-capacity abantu abasebenza kuyo ngabantu okudala abasebenza kungakabi le technology le esikhona namhlanje imishini yakulezi zisuku le efakwe BVR baqhubeke belokhu belabo labo bantu kanti kuleka kula sifiso futhi kibo ukuthi ukhiphe lawo magama ngaphandle kokuba kuze kube ukuthi kufunda iZANU-PF ilokhe injalo kizekhi ikhubazekile igogekile nxa kusiza emsebenzini enjengalo owukhipha ukhetho lozimeleyo kahle.
Abanye bathi kungenzeka kube lobukopokopo obenziwayo mhlawumbe isaphekwa ivoters roll kufakwe lamagama abantu abangekhoyo. Ukubona ngaleyo ndlela
abantu bavunyela ukucabangela noma yini ikakhulu nxa kusiza entweni engachazwanga kahle ukuthi kuyini okubambileyo kubamba kwesikhathi esingakanani kwenziweni ukuze indaba yakho iqhubekele phambili indaba enhle. Into enkulu yikuthi uthatha abantu usebenze labo bonke abantu kumele bahlale bebonisana labantu bamaqembu aphikisayo wonke umuntu asuthise ukuthi okwenziwayo yikho okufanele ukuthi kwenziwe okwenza abantu baze bacabangele ukuthi kungenzeka kulobu gebengu ufuna ukuthi benziwe kubangwa yikuthi kusithekile okwenziwa izekhi kayikuvezi kulabo abanye abaphikisayo.
Ilanga le-nomination court lifika umthethwandaba lawo ulokhu ungakatsho ukuthi i-MDC eyiyo emele isebenzise impawu zebandla yiphi. Ubona kuphazamisa uhlelo lokubhalisa njani lokho?
Ye kungaluphazamisa kakhulu nxa kungenzeka kufike lolo lwesine kufanele babhalise bafike bonke kulokho kungazange kwathatha isinqumo inkantolo umthethwandaba. Kuyabe sekusisho ukuthi izekhi ikhethe ukuthi ibatshele ukuthi baqale bahlukanise igama ngalolo suku befika khona lapho okuzaba yinto ezabahlupha kakhulu ukuthi bavumelane ukuthi bazahlukanisa kanjani ngoba kuyabe sekumele bavumelane baxoxisane ukuthi hayi mina zamisa so nimise so ukuze sikwazi ukubhalisa. Kuyinto ezabanzima kungagcina ngempela abanye bedlulelwa isikhathi sokubhalisa lokhu bephikisana. Yinto ke eyayifanele ukuthi yona ikhothi iphangise ukukulungisa khona lokhu umthethwandaba ubangalisile ngokuba kulento okuthiwa i-agent efanele iphangiselwe njengayona le yayifanele ukuthi iphangiselwe kube lokwahlulela okuhlukanisayo ukuthi ngubani ofanele abe negama lelo ngubani ofanele adinge elisha kodwa sibona umthethwandaba nje uphomgu udinwa waqanda nje wangakhuthalela idaba lolu okuyinto ekhathazayo kakhulu.
Kumbe abakatshamisa njengoba beku-alliance singabona behamba ngegama le-MDC Alliance?
Ye basengahamba ngegama le-MDC Alliance into engahlupha nxa ngabe uphawu lufanana kube yinto nje engenza ukuthi abantu mdlazana bevota kubahluphe kakhulu ngokuba abantu abaningi abakwazi ukubala babona ukuthi le i-alliance le i-MDC T le i-MDC okuthiwa yinaliya bakhangela kakhulu uphawu ukuthi lume kanjani umuntu abesekhetha khonapho phambi kophawu ilanxa umuntu wakhona engamazi kuhle kukuthi vele amaphathi kuhlukane kakhulu omunye nxa efake imbuzo omunye afake okunye ngibiza ihlahla kumbe ini kuyahlupha nje khona lokhu ukuthi uzathola ukuthi nxa kungozaphu kuba lo zaphu abangu-10 xa kulabo-MDC o-MDC abangu-10 yona linto siyaba umkhuhlane omkhulu phakathi kwesizwe sakithi okufanele ukuthi isuswe abantu bakwazi ukuthi bazenzele izinto ezingalethi ukuqakeka lokudideka ebantwini.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kulelunga lomanyano we-Rainbow Coalition elithi licatshelwe ngumntwana oleminyaka emithathu wazotholakala ebulewe izolo emazowe North. Ilunga leli ngumnumzana Rambai Lumbe. Okhulume emele uLumbe umnumzana Julius Musebenzi uthi bacabangela ibandla leZANU-PF ngoba kulabasekeli bebandla leli abake bethusela uLumbe besithi engalokotha angene kukhetho kukhona okubi okuza kwehlela umdeni wakhe. Asenelisanga ukukhuluma labezanu-PF ngalolu daba. Amapolisa avikwa esacwayisisa. Intathelizindaba esebenzela umsakazo weVoice of America okweminyaka leminyaka iphethe uhlelo lwengoma zabahlabeleli abadabuka ezwekazi le-Afrika uLeo Sarkisian kasekho. USarkisian ubhubhe ngolwesihlanu eseleminyaka yokuzalwa ephansi kancane kwelikhulu 97. USarkisian wasungula uhlelo olulokhu lutshisa lanamuhla olwe Music Time in Africa ngeminyaka yabo 1960. Khonapha kustudio 7 City, makalale ngokuthula. Amabandla aphikisayo asesole kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhuthaza inkokheli yosiko egoqela izinduna ukuthi ivotele ibandla leZANU-PF kukhetho. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni awenze ngomgqibelo. Umthetho uthi kulicala ukuthi inkokheli yosiko ingenele kundaba zombusazwe. Umthethwandaba we-High Court lawo wethule isinqumo esigcizelela lokhu kumaviki asanda kwedlula phezu kwecala ebeliseteswa umholi wezinduna uMnumzana Fortune Charumbira. Sixoxe lomkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe uMnumzana Zenzo Nyoni.
Umnangagwa ngeza ke ngimsole ngoba uhamba enyathelweni likayise uMgabe, ngoba uMgabe wayevele enguye owayelo mkhuhlani wokuthatha izinduna zifake ekhwapheni azinike iholo esithi ngama-allowance zithengelwe izimota azinikeze inzuzo ukuthi azithenge esingathi uyabe ebabribe ukuthi bethusele umphakathi nasemakhaya ukuthi bevotele iZANU-PF. Yikho esihleli sikutsho mina njengami ukuthi uMnangagwa yena lo Mgabe yinto yinye nje, kufana lo mdlwane lenja enkulu. So kakusethusi thina ukuthi uMnangagwa azame ukuthi athathe izinduna azifake emphakathini weZANU-PF, ngoba iningi lazo ezinye induna zakhona namanje singathi thina zisebenzela iZANU-PF, ngoba ungahamba ngasemakhaya iningi labantu bahlukumezekile bayesaba balovalo ukuthi ungakhuluma noma ngaluphi uhlangothi lezombusazo lwamanye amabandla. Uyabona ukuthi umuntu sethuke kakhulu ngoba bebona ngane ngathiselwa umuzi kumbe axotshwe esigabeni.
Umthethwandaba usukubeke kwacaca lawo ukuthi inkokheli yosiko kayimelanga ingenele kwezombusazwe. Umongameli Mnangagwa kungaba kuyikuthi kakubonanga yini lokho?
Nkomo, uyazi ubuza imbuzi ukuthi ngeyini phakamisa umsila. UMnangagwa lo Mgabe ngabantu banye. UMnangagwa i-politics olayo ngeZANU-PF. Umgabe wazeZANU-PF. UMnangagwa zeZANU-PF. Okuyikuthi onkona akula mehluko okukhona phakathi kwaMnangagwa lo Mgabe. Akula mehluko okukhona phakathi kaChiwenga lo Mnangagwa lo Mgabe. Sikhuluma ngabantu nje abafana na okuyikuthi uMnangagwa wazimhlophe ukuthi wephula umthetho kodwa yena ezithi uli lawyer. UMgabe uwesephula umthetho yena eyisikhwica mfundo. Ngihleli sitsho mina ngithi umbuso sometimes ungcono ubuso ngopofu, ngoba labo esithi thina nabafundileyo ama-professors kumbe esithi ngamalo bayephula umthetho besazi ukuthi bephula umthetho. UMnangagwa uzama ukuthi bonke abantu abasemkhaya bevotele iZANU-PF, kuyinto yabo ayisethusi namhlanje, njalo kungumsebenzi wabo, njalo kuyinto abayenzayo abawina ngakhona emakhaya. Le number ezingekho clear ukuthi izinamba ezingabe zingabantu abasemakhaya. So ngokunjalo thina kakusethusi, kodwa thina sithi thina ngokusemthethweni uMnangagwa kumele ukuthi abuyamiswa phambi komthetho thethwandaba ikakhulu, ngoba kulicala emphakathini lokho baba Nkomo, njalo kuzadala ukuthi umphakathi wemareserve emakhaya ube nokwesaba nokwethuka ngoba nezinduna ziyothuselwa and ezinye izinduna vele zona zisebenzele izandla njengoba Charumbira esithi thina zinkokheli zezinduna ezihlala ephalamenti iyafica zikhuluma ngeZANU-PF, iziphakamisa iZANU-PF, kukanti akusonto efanele induna ifana lomfundisi ifana namabishop abantu bemachurch abala site abalithathayo kodwa bamele umphakathi ngoba umfundisi engamele ukuthi yena ebe ngwezana PF kuthi ukuthi amanye ama members enkonzo yakhe xa bengabelunye ehlangothi lezombusazo ngeza ke bekhonze kahle kuleyo ndawo
umnangagwa uhlala ehlabela ingoma yokhetho olukhululekileyo nxa ekhuluma ngezinduna zingenela kwezombusazwe yebo singathi lukhetho olukhululekileyo na
kulento ejalo ukudlalwa ngapha eBulawayo uthi akusegodini othiwa yisejafeta umnangagwa udlala labantu bezimbabwe isejafeta ngoba eqinisweni umkhokhelo leqiniso akumelanga adonse abantu abazinjengezinduna abamela umphakathi njalo lokho kusobala ukuthi election yethu might be free but not fair meaning that with a ground ingabe ifree abantu bezikhampenela but not fair ngoba isisothi vele sikhona kuzana PF mark my words enkomo ama election they might be free on ground abantu bezikhampenela but not fair mina angiboni any fairness already lokho siyakwazi ukuthi amasosha ayangena ezigabeni zemakhaya abaningi ama youth azokuvota noma engakafiki 18 years as long usemakhaya lokho siyakwazi sobala kuvelela kuzana PF
Umnumzana Zenzo Nyoni ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele Federal Democrats of Zimbabwe. Kusenjalo umongameli Mnangagwa uthi kuqakathekile ukubana abakwamanye amazwe abazabona ukhetho lweZimbabwe luqhutshwa babeyazi imithetho yezokhetho ukuze baqhube kuhle umsebenzi wabo. Kubika uMavis Gama.
Umongameli Mnangagwa wethule amazila emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana John Chimbandi emathuneni eNational Heroes Acre. Umnangagwa ugcizelele isithembiso sakhe asehlala esenza ezokuqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo olungela ukuqilibezela. UChimbandi wasebenza kuhulumende okwesikhathi eside emela eleZimbabwe emazweni achiyeneyo. Ubhubhe ngeviki edluleyo njalo umngcwabo wakhe ubulabantu abalutshwana kakhulu nxa uqathaniswa labantu ababevame ukuzaphelekezela amaqhawe esizwe eHeroes Acre ngesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe. Usizi obelulapha belufakazwa la ingoma ebezihlatshelwa ngamakhwaya ehlukeneyo agoqela eyamapholisa. Emazwini akhe umnangagwa uthe yinto ebalulekileyo ukuthi abazahlola ukhetho mhlaka 30 ngontulikazi bevela kwamanye amazwe babe lolwazi olujulileyo ngemithetho elawula ukhetho ukuze bawuhambise kuhle umsebenzi wabo.
Ngivumelane ngibakhuthaze labo abazakuza ukuzobona ukhetho lwethu luqhutshwa ukuba bayizwisise imithetho yethu elawula ngezokhetho ukuze bethembeke lapho behlolisisa izikhalazo eziyabe zithe zavela.
Uthethe leli thuba ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuba baqhube imikhankaso yabo ngokuthula kungekho udlakela. Amazwi kaMnangagwa agcizelelwe yisiphathamandla seZanu PF umnumzana Joram Gumbo. Ugumbo uxwayise njalo abamabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula.
Kungaze kwaba lokuthi siyahluphana siyalwa phakathi kwethu ngoba ilizwe ngelethu zonke.
UChimbandi ubhubhele esibhedlela seArundel Clinic eHarare mhlaka 2 ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo okwesikhathi eside. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ibandla leMthwakazi Republic Party ngomgqibelo lenze umhlangano omkhulu edolobheni leManchester kweleBhilitane lapho elikhuthaze khona abantu abadabuka emathebeleleni abahlala eNgilandi ukuthi bahambe ekhaya bayelivotela kukhetho ngobunengi. Kubika uEzra Chisasibanda.
Babuye ngobunengi abantu kulomhlangano. Umgcinisalo waleli bandla eEurope lase-Ireland, umnumzana Kennedy Kwa, uthi bebejonge njalo udinga izimali lokunye okusebenzisa emkhankasweni yabo.
Meraphisi siwubizela ukuthi manje sithi sihlangane nabantu bonke sizwe ama ideas kwaloku sibhekane nokhetho olukhulu ekupheleni kuka July sibe sizama ukuthi sibonisane ukuthi singenza kanjani ukuthi siqoqe ama resources angasiza I campaign machinery ekhaya.
Iningi labantu belikhala ukuthi leli bandla likuthaza ukwandlululo kodwa uyikhwa ukulandule lokho.
We are not tribalistic, sizwe sibumbene esabunjwa ngumzilikazi. Okwazi manje ukuthi kwesinye isikhathi masikhuluma ngoncindezelo olube khona lusuka kuminye imhlobo ikakhulu abesishoneni basuke bathi we are tribalistic. Kodwa cha, ngoba siyazi ukuthi eMatabeleland kulabantu besishoneni abazalelwe khona abangazi iculture yesishoneni abafisa ukuthuthukisa emthwakazi.
Omunye wabantu abazekela umhlangano ngosakhulayo uGreg Mpofu yena uthe ujabule kakhulu ngakuzwileyo.
Ngithande indlela abakhuluma ngayo ngokuthi balungiswe kwakithi ikakhulu isindebele sakithi namasiko lokuthi siziqhenye nathi njengokuthi sibona abaningi bakithi amandebele sayabaleka eSouth Africa abanye bayahlukunyezwa ngaphesheya abanye babulawa ngesikhathi xenophobia.
Umnumzana Jonathan Gomazana yena usola izenzo zezinye inkokheli zaleli bandla.
Bengiku meeting yamthwakazi party into esipha ngabantu bakhona ikakhulu abantu basekhaya bayathukana mani kakhulu. I don't know, angikwazi ukuthi why kugcwele imhlamba yikho kusixoshayo thina abantu nje. Hayi, mina kula bandla engingalisekela eZimbabwe.
Ibandla le-MRP lithi lizaphatheka kukhetho lwabameli bedalela ephalamende ezigabeni zonke zeMatabeleland njalo lithi lizanqoba okuzwayo. NgiseManchester, ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ucele uZulu weChiretsi izolo ukuthi amvotele nxa efuna inhlalakahle. UChamisa uthe indubo zonke eselizweni ezigoqela ukusilela kwemali zifakaza sobala ukuthi uMongameli Mnangagwa sehlulekile. Umkhokheli we-MDC umnumzana Walshman Ncube wethule amazwi afanayo ngempelaviki enyandeni eGwanda lapho akhuthaze khona izakhamizi ukuthi zivotele uChamisa lamalunga e-MDC Alliance. Asizweni amazwi kaNcube.
Wayigcina nini 50 cent engeyakho? It's 50 cents. Omama nabe xoxa bodwa baxoxe nathi njengabo baba kumele sikhuphunguzo wenzalo. Ukuthi nxa uhamba unquma lapha emalayinini ukhangwe luhlelo lwabantwana bejabula bedlala ukhangwe yikushwaya kwabomama kuphekwa ijaha lakoChamisa leli nxa likhuluma ngamabhuleti treni lani lani lokho kokulungisa amaklinika, izibhedlela, amafektari, emasimini, ezikolo yinto elula elula kakhulu kakhulu. Sizangena imisebenzi, abantwabethu abagcwele emazweni bazaphenduka bazosebenza lapha ngoba ilizwe leli liyabe seliyakhiwa kakutsha.
Isigaba seMashonaland East besisaziwa kakhulu ngokusekela ibandla leZanu PF ngesikhathi sikaMgabe kodwa kubikwa kulakho ukuguquka kubika uMvisigama.
Ukuphuma kweziphathamandla ezinjengo retired brigadier Ambrose Mthiniri abezombusazwe bathi ngokunye okubanikeza ithemba lokuba lingasoke lenza njengalokho elikade likwenza eminyakeni kusukela ngomnyaka ka-2000. Umnumzana Chenesani Ntungagwa ngenye yalezi ngcwethi othi inguquko esikhona ebandleni elibusayo isibangele ukuthi kubuyelwe kundlela yokunikana izikhundla kusiya ngokuthi umuntu uvela ngapi.
Mina ngibona iZimbabwe isibuyele ekukhangeleni ezigabeni ngendaba zepolitiki yelizwe. Ukuthi omunye sezikhangela ukuthi khona umkaranga, omunye sezikhangela abanye bakhuluma besithi politic bureau ukubunjwa kwayo isibunjwa ukuthi izama ukumela izigaba. Kwakungekho lowo mbono engathi ku-nationalist movement, kwakuwumbono wokuphakamisa abantu. Kodwa ke mina mbona kathesi ezigabeni kuzahlupha kancane, ikakhulu i-marxist. Abanye abakhulumayo kulezi nsuku bagcina sebefaka angeke ngathi lubandlululo, kodwa ukukhomba umuntu ukuthi lo ngumzezulu, lo ngumbani.
Izehlakalo zanyakenye lapho abebutho besuthune intambo zombuso bezibeke ezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa, uNtungagwa uthi zilakho ukuphazamisa indlela leli bandla lizothola ngayo amavoti.
Abanye bathi i-G40 liyana engafanga liyana ingavuka njalo engxenye mhlawumbe izihamba lomtiniri, asazi khonapho. Kodwa ke kumele sinanzelele lathi ukuthi i-March East ngesikhiwa layo singathi le-population yindawo elabantu abaningi. Kutsho ukuthi endawo le mina ngibona kungani kuza-ke kuhitshane lapha. Angilaqiniso ukuthi lo umtinyeri nge-New Patriotic Front yakhe bawuhambisa njani, kodwa angeke ngathi okwalo nyaka izano ingaphonguthanyela i-March East. Angiboni kunjalo.
Kodwa uthi abamabandla aphikisayo ikakhulu ele-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilakho ukudobha amavoti lawo nxa lithe laqoqeka.
Sokuhamba ngokuthi MDC ifake bani. Kwezinye isuku abantu babathanda ukubona ubuso bomuntu oke wadliwa kwenye i-constituency iminyaka eyadlulayo, bathanda ukuthi kube ngani loguqulo. Ingafanisa kathezi ngeHarare ndawo, indawo ekaJesse Majoma ibingani yakhulunywa kwe-MDC ngezinye indlela. Ukubona kwami mina ibandla elingekho kupolitiki lizama ukudinga amandla, lizama ngazo indlela. So kungayenzakala ukuthi bedobhe okulutshwane, kodwa-ke ngiyibona khonapho kuzalwisana. Angilaqiniso ngomayimjuri ukuthi i-March East ungene okunganani, kodwa umtiniri liqiniso ukuthi layo uyayifuna and uyifuna ngamagama.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo ebandleni eliphikisayo ele-National People's Party MPP elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mjuru, uKhulani David Ndlovu uthi uleqiniso lokuba izophazamiseka kakhulu impumela yokhetho oluzayo, ngoba uZulu kulesi sigaba esengodideke ingqondo engasazi ukuba kuyini okwenzakalayo.
Abantu abasuka especially kuboMarch East abantu ababethanda kakhulu uRobert Mugabe and basezwa ubuhlungu ngento eyayenzakalayo kuye. So mase besizwa ukuthi umtiniri seforme ibandla lakhe and uhambisana lo Robert Mugabe, bazamjikela khatshana uMnangagwa. Ngibona kuza affecta kakhulu iZANU PF. Even laba abantu beZANU PF sebeyethukile kakhulu, yikuba bona sebengathi sebefuna ukuthi beqalise into zabo zobudlwangudlwangu especially kubo khona ngalo kuboMarch East, ngoba bayakwazi ukuthi ubaba lwana uMgabe wayele support eningi kakhulu. And ukuthi ma abantu labana sebechiya sebesiya ku-NPF le entshe efonyiweyo, ampaza luza kakhulu amavoti amaningi kakhulu, ngoba ema-towns bavele abayikho. Ma sebebalanda lapha kuma-rural areas lapha abathembe khona, bazaba le problem enkulu kakhulu.
Unobhala jikelele esigabeni seHarare kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, unkosikazi Semkele Thebe ulandisa ngakubonayo okulakho okwenzakala kukhetho oluzayo.
I-March East iyazakala kakhulu ukuthi stronghold yeZANU PF, kodwa kathesi sikhangelela ukuthi no, abaningi abe-March East ababeyibo ababevamba indawo lana bengezanu abasekho kathesi. So i-opposition ile chance enkulu kakhulu, so ithuba lethu kathesi ukuthi lathi as i-opposition siyengena khona ngangalesi campaign ukwenzela ukuthi sithole i-opportunity ukuthi lathi singaba le representation khona ngalo.
Ukhuthaza abamabandla aphikisayo ukukhankasela ngokuphindiweyo kulezo ndawo lapho bekusazakala ukuba kunqoba abeZANU PF.
Kuyadingakala ukuthi at least kathesi kube lomunye umuntu ozakwanisa ukuthi tap into that, abaye abantu labana ba-undecided ukuthi bayakuya ngaphi. But yena ukusuka kwakhe ele kuzaba le-effect in that area, kuza affecta sibili kakhulu. So sokuyithuba lethu kathesi ukuthi lathi sibone ukuthi yenze njani, singene endaweni enaleyana campaign.
Bakhona abathi okwenzakala kuZANU PF makungabi ngokwenza abamabandla balalise inkophe, ngoba bezitshela ukuba lizodliwa leli bandla, kodwa baqine ukukhankasela ukhetho olulondolozekileyo impumela yalo ibe ngezomukeleka nguye wonke umuntu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kwana ele mtuaga zomu hlele kumbole zikona eza kusihlwa ngesikhathi sika half past seven. Olivalelisayo ngomathuki izinduna nkolo logwana wa mathuka nduna elinkolo lwabalisi untungamili nkomo lichone kuhle.